So we see Kati Sendaba ku VOA Ndebele.
Le vuka njani mthwaso muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhla ka 9 ku Kwekwezi 2019 ukamile inkomo ebenize kuseni namuhla ibandla leMDC lithi uhlangano walo ukukhetha abakhokheli abatsha weCongress uzabeka ngokuhlelwa kwawo kungilani lesinqumo somthethwandaba esithi ukhokheli walo umzana Nelson Chamisa usezikhundleni phandle komthetho. Kusela kwamafutha ezimola sokubangele ukuthi ibithuba ikhwele imbhadalo kuyinto eshiye ululu usaya izimathonsi. Zonke le ndaba ezinye zilandela. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi umhlangano walo wokukhetha inkokheli entsha weCongress uzaqhubeka kule nyanga kungelani lesinqumo somthethwandaba esokuthi umnumzana Chamisa usesikhundleni sakhe ngaphandle komthetho. Ngomthethwandaba wethu lesinqumo lesi izolo uthe ngokunjalo kube i-MDC yezehlangano okhetha inkokheli yayo entsha emva kwenyanga eyodwa isebenzisa ingazi zebandla ezazikhona ngomnyaka ka-2015. High Court imejala ukuthi owayengumholi wedisi umnumzana Bentsongirayi yena uphenye webula umthetho ngokukhetha uThamisa lomzala elisibuzuri ukuthi vakusekephi kukahlanzi ikosini uphenye zendisa lifunelesoeliabliza spiace maduze ethedaba we-Supreme Court. Omunye wabasekeli bakaThamisa umnumzana Ushman Ncube uthi uyabangisa ukuthi umthetho uthi usasalomori bakhela ukungena emthethweni wabuke uma ukuthi ukukhethwa kwabo kwakwenze ifanelo. Yebo, uyathi ukubana sitsho lutho kuyini lesi sinqumo kodwa okusalayo liza siphikisa enkantolo.
Bani mhlawumbe kwenziwa senzelo maphepha nje ukuthi ungabilodi ngoba ikhona imiko esiyitholayo esesemithi singayigula sihlengisa ukuthi izanu ilungisela ukuthi ifake udlame kukhokheli yethu. Kho mhlawumbe ubukhokheli uzacabanga kahle ukuthi engxenye kungadinga ukuthi kukhanye inkantolo njalo kwekhanti besibekele ukuthi abantu abaningi abagele izindaba kubonakala nje ukuthi ngabantu abadinga ngumnumzana umnakakwa abathe lokho esisekuvaca ezifaka abantu abadawe nje emabhitshini esezinloke eziphezulu zelizwe.
Bakhona abathe kulabanye kubandla leno abayibo ekade bechutshisa udaba lolu basebethola ke isinqumo esedulwe inkantolo kuyini kuzwayo?
Kuzwayo ikhokho lokuthi ngathi imbolela abanye kasiyiboni imicabango leyi kumbe okuziwa ngabanye ngemva kwalolu daba sikho simanje nasibona nje impilo lenhlelo zethu igqeka lapha ngendlela ebane siqhubeke ngayo. Ngakho akhathazeka kangako sibhekana kakhulu njalo kufanele kudingeke ukuthi kube khona okunesingakwenza sekubona thina sibhekela phambili ngohlelo lwethu oluzakhe lamhla ubezintshamisa esebuye wathola eminye iminyaka ngu-5 and khokheli webandla le-Movement for Democratic Change at MDC.
UDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla le-MDC. Ukusila kwamafutha ezimota sokubele uthi imijobo ikweze imdalo into eswa kakhulu nzulu kubika indaba bathu ubabile masuku.
Ulawa inedwe ezinde zimwezika ukuthola mafutha ezimota seyivama lokhu sokuda ukuthi abaningi zimwezika bakhwetha kumafutha ngoba besakhona kakhulu. Ibulawa Public Transport Association inakithi le mijobo kumele nje ibe bayezaniza kumele kulalala umuntu efuna unxiwe umuntu ayeyi bemijobo funza ukusebenza balitholayo imali kulo.
Ngiyabonga ukuthi uzabona isimo sokuphila kwakho. Obona
ukhithwa kwembiko eofisi kaMongameli uthe ilizwe lilamafutha amaningi kakhulu kodwa uzulunye ongela imali yokuwathenga. Umphathi ntambo wezamandla kagetsi namafutha umnumzana Jorambo laye uthi silela kwamafutha kubantwa libanga ikhulu lelizwe elingakhiphi imali yokuwabhadalela. Iningi labatshayeli imijova ethwala abantu edolobheni ikhala ngokuthi bachitha esiningi besendwendweni zofolela amafutha ezimota okusuka kubange ukuthi imali abayitholayo incane ingeneli amafutha abafuna ngokudlula kwawo. Ngimele iStudio 7 ngikobawayo ngubathwile Masuku.
Lo msakazo wokuyo 7 sisasa eZimbabwe lisizwe phuma ngapha eVoice of Africa eWashington DC. Sisiba ngamagazi athi 9 a.m. on 1860 la 1408 kuShortwave.
Abantu lelami bathe bavana lozulu eZimbabwe kanye laba bandla phikisayo uthi kumele kubotshwe abantu acha olubona ngokulungiswa kwemigwaqo orizinaka ezenza imisebenzi yenkohlakalo ngokuthaphaza izigidi lezigidi zemali kahulumende. Iziphathamandla lezi zibikwa zithaphaza imali ngendlela ezihlukeneyo ezigodla uphana imali yokudela inwele engena kunkulungwane zamadola. Ukhristiano Joseph noxelelo umnumzana Philip Gawule obandla lezimf Esona seliphathise imuli ezehlelwa ingozi yezulu esiphepha lesayiklone ayinkudla kanye lenye impahla etshiyeneyo. Impahla le ihanjwe eManicaland ngabehlanganiswe yeBotswana Red Cross Society ngebiki edluleyo. Kubika intatheli indaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya.
Uhulumeni weBotswana emanyene ofisi yomeli weZimbabwe kweBotswana uthumele impahla enengi omagama okuyaphathisa abo abazithola behlelwe ingozi yesayiklone yayi esigabeni seManicaland. Impahla le iziswe ngamalwi amabili ngabenhliso yeBotswana Red Cross Society evikini edluleyo. Ubuzazana Tsepa Haritata kweBotswana Red Cross uthi kufanele ukuthi bahambe ngoba kuyafikisa mhlawumbe abadlulisile lo mumo wabantu abehlelwe ingozi kayi abalane lawo.
Sibuqathekile ukuthi sihambe hathi uthumele impahla kuphela sibe kulihle lokuhambisa imali enduzo kulabo abalahlekelwa yihlobo.
UHaritata uthi bazaqhubeka bephathisa labo ukuthi bala usizo khona emva kokuzibonela udingakeyo. Joseph Mkwena ubona isihlakalo zemvelo kweBotswana Red Cross uthi yona lethi kuningi okudakaleyo nokunye okukale kusakale okuqalise ukutholakele.
Impahla azifiki kulabo kade bezikhangele okulabo kube kumele
beziphiwe into ejabulisayo ukuba manje impahla sezifika
Red Cross Society bathi ngenxa yokwehluleka kuhlela ezinye izigaba indi ezinewe bezichabha abholoha wesikhatshana ukuzayilayitha impahla yabo elizawube imlawuyi kanye leMozambique alahlekwa kakhulu ngemva kwacyclone Idai lapho amakhulu alahlelwa imphumulo kukanti inkulungwane zasala zingelandawo zokuhlala ngingomani wenya oyindaba Studio 7 ngisaron kwele Botswana
Sekhangela okusemaphepha ndabeni namuhla. Iphepha ndaba likroniko lithi ungameli masomnangagwa sephembise abatshali bezimali uthi inoro yabo izalondoloza ngemfanelo alwana bethebe bazevula amaphimosi ezimbake. Umsakazo weZBC wona uthi umthethwandaba waye ukubuyisela umnumzana Superman wanzira ipassport yakhe kokuphela. Umandu wanzira ulilunga zanu PF njalo waye isiphathamandla kuhulumende kamugabe. Ubhekane lamacala enkohlakalo. Sokuyisiki senu balaleli lapho esiba khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salunani balazi kustudio senu ngiyabonga ukusinda ezilikothu lezimba nake ukhumalo nguRafael Mvela kunzima obukhona abantwana abala school fees imali ukusizo senzima kakhulu siyazama ukuthisa lezifuyo ukuthi mhlawumbe sihlanganise imali zesikolo kuba sisesesesaba ukuthengisa izifuyo zethu ngoba kunjengakhona ngihlala ngishintshile ukusakulandela sezakuthi abathengayo esithenga rand kumelisa oke balutho abaethi leyo mali edikayo enganyimbe engaphakakala ukuze ukuthi ba ukuthengisayo basithi inkomo uyidise nebhondi uzobhata ngayo esikolweni ngangena kodwa ezasala endlini ezasephethe zandla ezasala ingasiyasisangidingisakungekeude kungatekisa service scheme ngaleyo ndlela ngoba sidinga ukuthi abathengayo beserandi usefoni kangcono ubi imali esala ekuphekeleko zesokubini bagcinina kuze ukuthi ngizakunga okunye ukuthi wenile ukuba le mabhadala umlumntuwanaeaaa
umunye wancinga umajeli nathi into engibonayo ukuthi lamauzuphatha ngikhoboesile barayinto wabaphile abantwana la
belenkathi
nganto kwabevuma bekahle labona abadala behamba kahle futhi bebehlala entoni nembeyile emphakathi edilio
mfazia iharon besakukhuthaza lapha abantu bakithi abamthwakazi abemibeni uyazi ukuthi enye ilunga zabo ezintathu angananzeli ukuthi yona besiqundini bezayo kodwa mna mbona zitshelile kuthi uphakathi abantu kithi sonke isikhathi ngibona basalindiswa kulo angazi ngayalayela njengalangalela bafunde kunyeyifundise njengamagrupu aningi maenda bafundiswa ebebeleni lo muntu kuthaba kukhulu ikakhulu lo muntu abacula basi bathi ukuzwa ngenhlaphazo ngikuzwa unkulunkulu kathi mina bese ngiyam kulimena okambi ukusiza abantu futhi kambi kwimbi angeza jaha ori ingwadi yakhe kathi ma kodi kolide ya hoka esi ama China khona po isaba isikole nje uthola ni oko ngazi ukuthi ima ngoko phakathi kuyini esizonke la sinikari khona isibazo sizo sikole futhi ngani gambi sibili sikhiza isini kawo ukuthi khona ikhulumende ngadela kuna ndo cha ambe bese ngingasi na ukukhulumende kusidinga ukundisha ukhulumende lo 1 ke 160 on the 8 kulizwa
Ha la la, 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 ha
Ever,